Toku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela kuStudio 7 ngomvulo mhla ka 10 Ntulikazi 2017 nguChris Gande.
Lo ntungameli inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje
sisusa esempi ukuzamazama lokho kukhona kubudlelwano buka professor Moyo ukuthi uprofessor kuzwakala sengathi wala ukusekela ukuthi uzandla ezibomvu umnumzana uMnangagwa kube nguye ozathatha umbuso ngemva kukaMgari.
Inkokheli yebutho iqhubeka ilwisana lomphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo empini yokubanga isikhundla sikamongameli Mgabe.
Isizathu sokuthi ahambe ayezama ukuthi impilo yakhe ingamhluphi kodwa esekela abantwana bezimbabwe zejikile. Akulasizathu sokuthi phela khona yena yeke lilizwe lakhe lisisa yena abe hambe siyakwelatshwa ngaphandle kwelizwe.
Umongameli Robert Mugabe udlulisele phambili umkhankaso welupane ngoba eseye kwele Singapore ngesiphangiphangi ukuyakwelatshwa.
Uzulu weZimbabwe utshayela ihlombe iqembu lama-Warriors ngokuthatha inkezo ye-COSAFA Cup.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo.
Inkokheli yebutho iqhubeke ngokulwisana lomphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo ngempelaviki empini yokubanga isikhundla sikamongameli Robert Mugabe phakathi kweqembu elisekela umnumzana Emmerson Mnangagwa leqembu le G40 elibikwa lisekela unkosikazi Grace Mugabe. Umkokheli wamabutho alwa esemoyeni uEmma Shaw Perez Shiri uchotoze umoyo embikweni wethule kumaphephandaba kahulumende ngempela viki esithi umoyo ungumuntu omubi njalo owabaleka empini. Umkokheli wengatsha zonke zamabutho uGeneral Constantine Chiwenga laye wethule amazwi afanayo ngeviki edluleyo lapho etusele ukhona umoyo esithi gabasoze bamvumele ediliza ibandla lezano PF. Yena umoyo wethu le amazwi yakhe izolo esithi ushiri gazithulele nje athi zwi. Uphinde wathi uChiwenga kumele atshele abantu ukuthi wabhalelwa ngubani izivivinyo zakhe ze-PhD. Ngezinye indlela lapha umoyo uthi uChiwenga wathola iPhD le eUniversity of KwaZulu-Natal kwele South Africa ngokuqilibezela. Ukudlephana phakathi kukamoyo lenkokheli yebutho lokhu sokuthiye abantu abaningi besola kakhulu ukungenela kwebutho kwezombusazwe. Omunye wabo yincwethi ehlaziya ezombusazwe umnumzana Mqondobanzima Gonya.
Esintwini eyomdeni ayingenwa kodwa ke kusho ukuthi abantu beke becocisane nje ngempi yomdeni umdeni ongaso wethu umdeni wezano okusobala nxa ukulandelisiswa kuyinto kwabo kuzwakala ngani isisusa esempi ukuzamazama lokho kukhona kubudlelwano buka professor Moyo lezinye iziqiwi zezano lezi ukuthi uprofessor kuzwakala sengathi wala ukusekela ukuthi uzandla ezibomvu umnumzana uMnangagwa kube nguye ozathatha umbuso ngemva kukaMgari.
Ubona izala nkomoni po ngoba abanye balokwesaba balokwethuka bathi mhlawumbe kakusoze kugcine kuhle kwinto lokhu njengoba sibona laba abanye ababili ukuthi ngaba kubutho ngabantu abesatshwayo phela abaphethe isikhali.
Ye hayi khona sibili kwesatshwa bengabe besesatshwa kodwa ngibona ngani la umoyo uyesavela angikhole ukuthi umuntu elingamphatha nje mashayana angani kuthiwa ngokuhwayibheji komuntu la uchiwenga kumbe nguyo parents ushiri nxa ukuthi befuna ukulwisana la umoyo ngiqinisa lokuthi eginya amaganu izithembile fowethu ukhona laye umoya abe ukuthembile ngoba angikhole ukuthi ukhona uzadubula omunye emgwaqweni kodwa nxa ukhumbula mandulo akuvabanga ukuthi lapho kuba lempi khona phakathi kwezanu kuphele nje kungena sidumbu isikhathi esiningi ngabantu abalochuku bavame ukubulalana asazi okwamanje ukuthi kozala ngomone kodwa sithemba ukuthi uzophepha umfokabulevu
ukhona into elungileyo na babu magonya ukuthi abantu abakubotho babe bengenela kundaba zomba ngazwe indaba zombusazwe njengesikubonayo kwamanje kumbango wezanu PF lo
eqinisweni mfokankomo ayisikho okuvunywa isiqu sombuso iconstitution lokho yikuganga lokho kwenziwa ngabe zombutho ukuthi sebengenela ku-issues ze-politics ku-civilian life
Umnumzana Mqondobanzi Magonya ucubungula ezombusazwe sixoxela ekwelebhilithani.
Umongameli Robert Mugabe usedlulisele phambili umkhankaso kade emele awenze elubhane ngempelasonto ngemva kokuya kwele Singapore ngesiphangiphangi lapho ayekwelatshwa khona. Umphathintambo wezembingo umnumzana Chris Mushowe utshele intatheli zindaba ukuthi umongameli Mugabe uyohlolwa nje kuphela hathi ukuthi uyagula. Lokhu sekuthiye abanye abafana lomqoqi wenhlelo zebandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube unkosazana Rita Ndlovu besithi lokhu kutshengisa sobala ukuthi sekumele aphumule.
Lokho kuyamangalisa kakhulu kakhulu ngoba khonapho uyena ule sizathu sokuthi ahambe ayezama ukuthi impilo yakhe ingamhluphi kodwa esekela abantwana bezimbabwe zedikezi akula sizathu sokuthi khona yena yeke lilizwe lakhe lishisa yena abe hambe siyakwelatshwa ngaphandle kwelizwe lokho kuyisizathu sokuthi sibili kubone ukuthi ngalandaba labantwana bezimbabwe okwase kuphela yikuthi impilo yakhe ibenhle angabi le ndaba lokuthi abanye abantu badube kanjani and lama-tripsa khona lawa yimali emele ukuthi ngabani ilungisa iluzi kodwa uhlezi esemgwaqweni kokuphila okuyikuthi abantu bezimbabwe ngabani konke babona ngelihlo elibona ngalo ngaba ivelega bamvoteli ukuthi abuyele esikhundleni.
Kodwa nxa sikhangele ukubana lesi yisikhathi sokukhankasa njalo sizwa kuthiwa ubemele ayekhankasa elubhane kodwa kasayenelisanga ngempilakahle yakhe ungathini nxa ukhangele khona
kanti beliyakhankasa ekhankaselani akunaza kukhankasa okwakhe kuphela yikuthi kahlale phansi ngoba lokho okumenza ahlale ehambile siyadinga impilo kwamanye amazwe ukutshengisa ukuthi vele yena sekhulile mina nginethemba lokuthi izini khonaphana kunjalo kuthi kunomuntu omunywana ongathatha leso sikhundla abe ngupresidenti kanti kuyini okwenzakalayo khonaphana okwenza ukuthi angaphuma athi kangiphumi yethi kulabantwana abancane abangenelisi ukuthi babuthe leli lizwe so vele akunasizathu sokuthi vele ahambe ekhampeni ungakhangela ama-campaigns akhe vele uyabe sekhampeni ngo-2013 imfazi yakhe ngeyowayebhize ekhampeni labanye lakathesi futhi kuze kwenzakala njengobani ehlale esitela ukuthi izamfuqa ngebhara ayekhampela esebhareni so kutho ukuthi vele ingqondo yabo yokuthi kumele baluthe baze bayekufa belokhu beluthe thina abantwana bezimbabwe sidukeka yenesezikiselelo labantu abakhe.
Alo-ke ngunkosazana Rita Ndlovu umqoqi wenhlelo zebandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Inhlanganiso yezakhamizi zewange sicele idale lephalamende ukuthi lisuse inhlelo zamanzi ezandleni zogatsha lwezinwa lizise ezandleni zikamunicipala walelo dolobho. Kusicelo sayo esifikise dalele parliamente ngolwesihlanu, inhlanganiso yeWange Residents Association ithe iWange Local Board iyo emele iqhube inhlelo zamanzi ngoba izinwa isehluleka ukuqhuba kuhle umsebenzi. Idolobho leGwanda lalo lithethe inyathelo elifanayo kumaviki ambalwa edluleyo. Sixhume umqoqi wenhlelo zeWange Residents Association, umnumzana Fidelis Chima, wachasisa okunengi.
Izinwa ile tendensi yokudisconnecta amanzi ingela court order. Then isizathu sesibili izathi iZimbabwe Power Company yiyo ephampa amanzi from iZambezi ihambisa ku-water treatment plant. And kulamanye ama-organizations that are donating ama-chemicals ezinwa. So izinwa ewenzayo ikucollecta i-revenue kuphela. And then S3 ngokuthi izinwa yona icollecta annually approximately 800,000. Imali layo ihamba ugovernment and thina ama-residents. We can't let izinwa to account for imali yona le. So under normal circumstances, we want it to at least be on the local board to touch over the running of water because we are simple with it in our residence. We use it on the local board into account. And then it is that it's also in our neighborhood. Zona is in our system now. It's so questionable. So I'm a resident. I'm trying to be a complainer. I'm trying to be a donor. We are the city. It's a system. I'm going to be a complainer. We try to be engaged. But still, we can't. And we are sure. We go to come a parliament and try to petition who to go and the local board should take over the running of water like any other local authorities in Zimbabwe.
Parliament, kona basamukela njani isicelo senu?
Akungela any problems. Bathatha i-petition and the promise to come back to us. And hopefully, asibone ukuthi kuyabalele any challenge that we face.
Umnumzana Fidelis Chima ubona ngokuqhutshwa kwenhlelo zenhlanganiso yeWange Residents Association.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk lamuhla sixoxa ngokuphumelela kweqembu lama Warriors athole inkezo yeCOSAFA Castle Cup ngokunqoba iqembu leZambia elethi Bholobholo ngesonto.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Amapolisa kwele Egypt abika ukuba abulele abantu abayisithupha abanakanelwa ukuthi ngamalunga eqembu labalwa becatsha abe-Islamic State kusehlakalo sokulwisana kudutshulwana phakathi kwamacele omabili lamhlanje emadabukakusa lapho abe-ISIS endlini abakade becatshe khona.
Udubo lokusilela kokudla lukhanya lukhula emhlubulweni wase-Horn of Africa ikakhulu emazweni afana laseKenya leSomalia ngoba izulu lingananga kuhle lonyaka. Abenhlanganiso ye-Famine Early Warning Systems Network bathi kulabantu bose abayizigidi ezintathu kwele Kenya labedlula izigidi ezintathu kwele Somalia abahlaselwe yindlala.
Abakhubazekileyo eZimbabwe bathi lokho luselela usizo lwempahla yokusebenzisa kwezemidlalo etshiyeneyo eyokuqinisa umzimba ukuze benqabele ukuqansa kwenani labatholakala belemikhuhlane engathelelwanwayo ebalisa othukela leya hypertension iBP esibahile kuZulu ngoba engelanhlelo zokuqinisa umzimba. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Bathi lesi simo siyingozi enkulu kumpila kahle yabo njengoba ukukhubazeka kungatsho ukuba abahlaselwa yimikhuhlane njengabanye bedinga labo impahla ukuze baqinise imizimba yabo. Unkosikazi Chipo Chikwature ngunobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Association for Sport of the Blind.
Ngoba njengakhathesi sifuna ukuthi ngoku ngadlala noma igobo leyana edlala labantu abangaboni uyafika ukuthi ihole yangkhona yabe ingayenzi. Ufike lapho kokuthi umuntu akwanisa ukungena kwezinye indawo lewitche ngoya befuna ukudlala layo so kanye akusayenzi ngoba lokhu alokhu kusemuva kakhulu ngokuthi uhulumende uyazama ukuthi kube le mali yokuthi balungise konoko kuphela ingoku ngasincedi ngoba endaweni eziningi kunzima.
Umnumzana Elford Moyo ufundisa ezemidlalo eDaniko Project ngokhubazekileyo ohamba ngamadondolo. Umoya uthi siyadanisa isimo sokubana ilizwe liqhubeka lisehluleka ukubanceda.
Lapha eZimbabwe asikafiki kuklasi yokuthi sithi khona khona indawo zethu ezidlala khona ama-sports ziyakwaniseka ukuthi abantu abakhubazekile badlale khona. Inkinga esilayo kathesi. And ungakhangela i-sport equipment yangkhona. Ngibona ngathi azange sibambe khonapho. I-sporting equipment yangkhona asilayo. Senze ukuyathatha kwamanye amazwe. Lapha tholakala kwa. So even in terms of my ground, malutshwane akwanisa ukuthi abantu abakhubazekile banjani bedlale khona.
Umeli wabakhubazekileyo edalela ePhalamende, uSenator Anashiri okhubazekileyo laye, utshengise ukukhathazeka okukhulu ngalesi simo.
Siyakhangela namhla okuningi ukuthi siyabona ukuthi into lezi ezifana lama-wheelchair yokudlalisa imidlalo iyadula kakhulu. Kodwa sikhangela ukuthi uhulumende angaba laye azuze asizuzele ama-wheelchair ukuthi sisebenzise kumbe kuma-Paralympic Games, kuma-games, kuma-province onke, kumbe sizuze yokuthi akwani team.
Ethi udingeka ukuba batholiswe labo impahla yokusebenzisa ekuqhubeni imidlalo ehlukeneyo njengabanye benqabele ukubanjwa imikhuhlane engathelelanwayo.
Siyathaba kodwa isicelo kuhulumende yiso sokuthi siyachela njengabantu abagubazekileyo ukuthi lati ama-facilities, environment, lapho lati siyabe sifuna ukuthi sidlalele imidlalo lakho kuwe disabled friendly. Lathi sidlale imidlalo leyi lathi sithabile.
Inhlolisiso esezithe zenziwa zikhomba ukuba isilinganiso sokulithumi ekhulwini senani labantu elizweni kungabakhubazekileyo ngendlela ezehlukeneyo lanxa kumele banakekelwe njengabanye bahlezi bekhala ngokungananzwa. Uhulumende sithi akalayo imali yokubatholisa indingeko zabo njengokumele akwenze. Lakusekelo sombuso laloba ikhona imithetho leziqondiso zokunakekelwa kwabo kuba nzima ukuthi ulandelwe ngoba uhulumende ethi lokhu kungafezeka kuphela nxa imali ithe yaba khona. Abakhubazekileyo laba bathi lesi yiso isikhexe uhulumende alokhu esebenzisa ecatsha ngomunwe lalapho esanelisa ethi akala mali. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Ibandla leMDCT selikhuthazwe ukuthi likhankase kakhulu emaphandleni ukuze linqobe kukhetho oluzayo. Inkuthazo le iphume kuhlelo esilethulela lona enkundleni yeFacebook uhlelo Zimbabwe Today elilethulelwa nguGibbs Dube weStudio 7. Abaphatheke kulolu hlelo bathi kungamanga ingamanga imbiko yethu lwenhlanganiso ye-Afrobarometer ethi ibandla leli likhanya selibalekelwa ngabalandeli. Umsekeli wesikhulumeli seMDCT uNkosazana Tabitha Khumalo lonobhala obona ngenhlelo zaleli bandla uMnumzana Bednico Bebe bathe baqhuba kuhle imikhankaso yokhetho njalo ibandla labo lokhe liqinile. Asizweni uMakhumalo uBhebhe loBhebhe bekhuluma ngodaba lolu kanye lomnumzana Sikhumbuzo Moyo yena ohlala kwele South Africa.
Siphakathi komuzi waseZimbabwe sixoxisana lezizalwana zaseZimbabwe sizikhuthaza ukuqakatheka ukuthi bambe bayebhalisa ukwenzela ukuthi bathole amathuba ukuthi bakhethe inkokheli abazifunayo.
Kulo phenyo olusanda ukwenziwa olutshengisa ukuthi MDC kungani iyatshelela kancane kube sokusithi ZANU-PF kungani abantu bayayisekela sowakungene khonapho mama.
Sisanika iy'ngcitshi zethu ukuthi zicubungule ukuthi i-progress barometer itshoni. Njengoba ikhona thina njengebandla sithi khona inkokheli zonke zisuka kuphansi ebantwini zisiya phezulu kazingene kwizulu ikakhulu emakhaya zikhuluma kunjenje basabalele bangena ngezindlu ngezindlu zikhuthaza likhankasa ukuthi abantu bambe uyerejista akuqina zizaqina kodwa anti uyayazi ukuthi vele uma ufuna lo muntu othole induku wena uthi izandla kuba nzima kodwa kakutsho ukuthi kuzazimisa khonokho.
Are baba Phephe kunjani?
Ngiyaphila kunjani?
Hayi mphila kakhulu. Nanko ke phela sekulokukhankasa kathezi. Kuyaphumelela kumbe ikhona ngani kuyimgoqo?
Vele imigoqo lapho kuhlutshekwe khona ikhona ngoba abantu bayakhala bakhala izinyembezi. Nxa abantu bekhala izinyembezi banjengomuntu osegalula. Umuntu nxa esegalula uyabambana ngoba yini akubonayo. So okuyenzakalayo ke eZimbabwe ukuthi umumo kawusamanga kuhle akusadingi ukuthi omunye atshele omunye ngoba umuntu uyazikhuthela. Akusadingi njalo umuntu ukuthi omunye atshele omunye ukuthi lokhu kwadalwa kwini wonke umuntu uyakwazi okwakudlalayo. Njalo kakusadingi futhi ukuthi umuntu atshele omunye ngoba bayakwazi bonke abantu ukuthi kufanele benzeni. Xa befuna ukuzikhipha-ke ehlutsheni lolu okuqakathekileyo ukuthi bazikhangele njengabantu ukuthi bayafuna na ukuhlala ngendlela abahlezi ngayo.
Yebo manje-ke isengilo baba-ke uSikhumbuzo Moyo. Mnumzana Moyo kunjani?
Yebo kunjani Mthokozi.
Mphilile kakhulu kunjani eJozi khonapho?
Hayi Jozi maphinga athisa nje namhlanje.
Nathi udaba namhlanje sikhuluma nge-MTCT.
Mina angiboni la abantu bengasebezasenzela okunye okungcono because khanye ngathi sokwehlule isikhathi sesisiningi njalo bake baphiwa i-chance yokuthi bake baphiwa ngabantu umbuso but ngendaba yokugwala bachedele emuva bona bewawinile ama-election so akuleke indlela abangayenza ngoba vele bayaziwa sebabamunyumula la abantu bezayo.
Lapho lizwe umnumzana Sikhumbuzo Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa obekhuluma kuhlelo lweZimbabwe Today. Lizwe njalo kumnumzana Beniko Bhebhe obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zeMDCT kanye lo Nkosazana Thabita Khumalo umsekeli wesikhulumeli saleli bandla.
Kwezemidlalo uZulu weZimbabwe lokhu ebobotheka lapho icabanga ngokunqoba ukwenza iqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elama-Warriors elenelise ukuthatha inkezo yeCOSAFA Castle Cup izolo. Ama-Warriors anqobe abafana beChipolopolo abakweZambia nge-3-1 ukuze banelise ukuthatha inkezo okwesithupha. Umkhokheli wenhlanganiso yeZifa uPhilip Chiyangwa ukhuthaze abasekeli beqembu ukuthi baze ngobunengi egcekeni lendizamchina ukuthi bazemukela amajaha ama-Warriors. UChiyangwa uthi yena iZifa izaphathisa ama-Warriors ngokubabonga kodwa cacanga ukuthi bazabongwa ngani njalo wathi abantu beze ngobunengi. Intatheli zindaba iStudio 7 uMartin Ngwenya okade senkundleni yeRoyal Bafokeng Sports Palace usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe lingqobe eleZambia nge-3-1 ngemva kokuba umgadli uNox Muthizwa odlala ephikweni uTalent Sharp wakanye lovimba esandleni sonxele uOcean Mushure betshayele emambuleni. Ukunqoba okwenziwe ngama-Warriors ephakamisa inkezo yesihlanu yeKhwasafa kujabulise kakhulu umsekeli kamqeqeshi uBongani Mafu.
Winning the trophy means a lot kimi like ithi siyi-team ngoba into esiyisebenzele kakhulu ukuthi sithole i-team kusela 5 days ukuthi kube le tournament sibahlanganise sibenze babe yi-team esebenza ndawonye is something that is wonderful. And abafana laba, I like to thank them for being a team. They were on time every time.
Umafu uthi njalo ujabuliswe indlela uMthizwa wadlala ngaphansi kwakhe kuqembu leHighlanders adlale ngayo kulenkezo.
A very good player. A very good player. I'm very proud of him. And I think from the first time that I saw him, I changed him to the middle. And he's flourished there. It's a natural position for him. So it's a lucky break for both of us, which has ended up man of the tournament here.
UMthizwa ukhethwe njengomdlali odlale okudlula bonke kwinkezo yeCOSAFA, kukanti uCaptain Ovid Karuru nguye oqedela amagoli amaningi etshayele emambuleni kahlanu. Umqeqeshi uSande Chitsamba nguye oselinkezo eziningi zeCOSAFA elezimbili njalo engakazela ahlekelwe ngumdlalo kulenkezo. Inkulungwane lenkulungwane zabeZimbabwe zibukele umdlalo lo eRoyal Bafokeng Sports Palace edolobheni leRustenburg kusifundazwe seNorth West kwele South Africa. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 e Royal Bafokeng Sports Palace e Rustenburg kwele South Africa.
La silisa lomuntu yagula ingoma ka Obadaya Matulane ijahele dala ligqiba uhlelo lwethu ke lwalamhlanje, kodwa singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili.
Inkokeli yebutho iqhubeke ilwisana lomphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo phezu kodaba lwesikhundla sikamongameli Mgabe.
UMongameli Mgabe na udlulisele phambili umkhankaso wakhe welupane ngoba esekwelatshwa kwele Singapore.
Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje, igama nguChris Gande lilayo.
Lo ntungameli Nkomo.
Sis Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.